soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhlaka 14 kaZibandlela 2023, igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Kodwa sikwaziyo la sisichasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu.
Kuvotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalele ephalamende umnumzana Amos Chibaya.
Amasimbi lonyaka uNkulunkulu usiphile. Usiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngama-buyers. Ngoba ama-buyers ka-King ayathatha.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla uNtunkamili Nkomo siphathela umculi wentombazana edabuka eTsholotsho uNobuhle Makhwela Intaba Dube yena osanda kwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalele ephalamende omnumzana Amos Chibaya abotshiwe namhla. Amalunga la ebephakathi komhlangano elokitshini leBudiriro emzini kamnumzana Machingauta yena omela iBudiriro edalele ephalamende. Kubikwa amapholisa e-riot afike ahlakaza lumbuthano achaya laba bantu asebabopha. Okwamanje akucaci ukubana betheswa calani kodwa balokhu bebanjiwe enkambeni yamapholisa eBudiriro. I-Studio 7 ixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba ngalolu daba.
Besilo mhlangano wethu ke eBudiriro amapolisa ke abophe u-member of parliament wethu eMkopa Honorable Chibaya labanye ama-members ethu amakhulu amabili lenhlanu 25 besithi asivumelwa ukubana senze i-meeting kodwa sikwaziyo la sisichasela amapolisa ngobana ke i-meeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama-members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting. Amapolisa kodwa aqhubekele phambili ngokubopha ke abanye bethu amalwazi asefikile esikhangelele ukubana ke bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-Triple C inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni asoze savuma ubani zanu PF isazise ukuyenza inhlangano yethu. Yikho libona sesiqhubekela phambili ke sisiya kwenye imeeting njalo siqhubekela phambili ngemhlangano yethu ngenxa yokubana ke sile mvumo ke yokubana siyenza ama-meeting.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC esixoxe laye eseHarare. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe okwamanje basaluphenya lolu daba ngakho ke akenelisi ukuxoxa ngalo. Kolunye udaba kubikwa ebandla leZanu PF selihluthunele ikhansili yakobulawayo umsebenzi wokwabela indawo zokuthengisela ezinkini ledolobho. Lokhu kubuya ngemva kombiko kamansipalati kuliviki edluleyo ukubana ubelungiselela ukuxotsha abathengisa bengelamvumo njalo okungaphandle komthetho bengcolisa idolobho. Kodwa ikhansili ayisazanga yakwenza khonokho ngemva kokuxoxisana labathengisayo ababikwa bethembe ibandla leZanu PF ukuthi libasekele ukwenzela ukuthi bengaxotshwa. Esinye seziphatha amandla zebandla leZanu PF esixoxe laso bathi uthi yena izakhamizi zakobulawayo yizo ezizabelayo hathi ibandla leZanu PF. Ngakho ke imbiko ekhuluma ngokuthi yiZanu PF izama ukugcona ibandla lelo imizamo yokuxhumana leziphatha amandla zekhansili yakobulawayo ukuthi sizwe olwabo uhlangothi yehlule.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zezansi yemaNdebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo ukuze kuvinjwe abantu bokuza ababuya bezogola amacimbi endaweni zabo ngendlela ezilobuchapha eziphazamisa ukulondolozwa kwemvelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxe lo msakazi we-Studio 7 zithi ukugcwala kwabantu abasuka kwezinye indawo kudala ukuthi zingatholi inzuzo eneleyo ngoba intengo yamacimbi igcina isiba phansi. Umnumzana Love Moncube wayisakhamuzi eMatobo uthi lanxa amacimbi amaningi esigabeni sakibo abatholi inzuzo yokuziphilisa ngawo.
Amacimbi lo nyaka uNkulunkulu usiphile, usiphile impila kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngama-buyers, ngoba ama-buyers ka-King ayathatha ibhakethi, uthola ibhakethi kuthiwa yi-300, abanye bathi ama-250. I-20 litre ibhakethi. Abanye ngabathengisela abantu izimpuphu ngamabhakethi amabili ama-20 litre.
Umnumzana Colin Ngwenya esinye isakhamuzi eMatobo phansi kwendunafuyane la uthi njengabahlali balapho kulamacimbi khona kumele bathole inzuzo yokuziphilisa lemuli zabo.
Akubhenefithi labo bantu abahleli kuleyo ndawo. Kuze lathi phela senelise ukuthengela abantwana ama-inform, senelise ukubhadala i-school fees ngoba siyakwazi ukuthi imisebenzi kayikho eZimbabwe. Khonokho okuvukileyo yikho esinamathela yikho ukuthi kusincedise empilweni. Njengoba nje abantu sebegolile, asithini thina abantu siqalele kwimali engaka ukuzithenga amacimbi. Kungabuyi nje umuntu afika arobha abantu, arobha abantu, arobha abantu ngoba bekwazi ukuthi abantu basendlaleni.
Ngalokho uthi njengezakhamizi sebethethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi esigabeni sabo. Umnumzana Collins Panda olwela ukulondolozwa kwezemvelo uthi abantu bokuza bathiya bechaphaze ezemvelo.
Abanye sebefuna ukuthi bagamule zona izihlahla zona ezizi baziwise bawathathele phansi, okuyikho okusala kuthiye umhlaba wethu usegcekeni. Kanti lanxa lezi zihlahla zizaganyulwa, kanti kusasa wona amacimbi akhona azakudlana azavela ngakho.
Indawo ebezivame ukuba la macimbi amaningi ezivalisa iTimber Farm kanye le-Colenbon phansi kweGwanda katholanga amacimbi lonyaka. Umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda uthi khona imithetho esabunjwa ezaphawulwa ukugolwa kwamacimbi.
Ama-bylaws ethu a-updated asamelele nje ukuthi apasiswe ngokugazethwa, so angaba khona mhlawumbe kuzasiphathisa ekuthini kuregulethwe ukuhafestwa kwamacimbi ku-district yethu yeGwanda.
Ozulu emaNdebeleni uthi nxa engagola la macimbi engaphazanyiswa ngabantu bokuza olakho ukuthi aziphilise le muli ngasikhathi sini elandela isiqondiso zokulondoloza imvelo ukuze lo mnyaka olandelayo eneliswe ukuziphilisa ngawo amacimbi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela uSithandekile Mhlanga esipha uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Sevethi Ncube okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana oluzibiza ngokuthi inkonjane lona olukubandla lwezombusazwe ele-Freedom Alliance. Sicubungula inhlelo zogatsha lolu lokuthi ziphathisa njani abesifazana.
Njengenkonjane lesifiso silamaphupho amaningi kakhulu ebesifisa ukuthi ngabe ayaphenduleka. Amanye ngathi iningi lawo vele awaphenduleki ngoba umuntu wonke ulokwesaba inkonjane yonke ingazifise ekufisayo mbe ukucabangayo. kukhona okuba benqabelayo omama abaningi ngoba kwezombangazwe akumakuhle akulamuntu othi nxa engena kwezopolitiki akwenze ngokukhululeka ngoba uhlezi nje lokwesaba elokwesaba ukuthi ngingenza lokhu ngizama ukufaka ilungelo lami njengenkonjane ngiyavictimizwa ngiyathretenwa ngithwani ngithwani so ngamafitshane mina mbona ngani akulakukhululeka okukhona akulakukhululeka okukhona nxa usukhangelana lazo nezi zokuthi umuntu ongumama yena ngoba nguye umuntu ohluphekileyo vele nguye umuntu obonayo indlala nguye lo mntwana ongafundiyo kodwa uzathola ukuthi impendulo zenzana zibuya nzima kuye ngoba ngathi azama ukusebenzisa ilungelo lakho lokuthi azimele kulokunye okumphazamisayo okuthutha eceleni sizinkonjane esinjalo inamba yangikhona ayikhweli ayehli ivele ihlezi nje iphansi njengoba ngisitsho ukuthi khona okuyenza ingaphakami yikhonokho ukuthi abantu bakhangelele ukuzesabela vele nxa usenza ulutho ungena kilo kumele ukhangele i-safety yakho kuqala ukuthi ngikhululekile ngi-free ngi-safe yini so ukungakhwezi inamba yona leyo kungenxa yokuthi inani langikhona umuntu noba uyabomtshela ukuthi hhayi into asiyibambe kanje uyawutshela ukuthi kini kuza kubanje kini uzakubanje khonokho koyikho ke okuhle kubulale iphupho lenkonjana yonke elesifiso ukuthi cabanga ukuthi izimele amaprojekthi siyawafisa siyawafisa kodwa as long as uzamtshela ukuthi usuka ebandleni ephathini uza kutshela ukuthi hayi mina as long as iyinto yepolitics mina kusasa kuzavuka kunje ngami yini so mbona ngani yiyo into eyenza ukuthi into yonke yabe licabangile lingaze libe lephupho elingakanani as long as ukuloneli lizwe ukulona leli lizwe lakithi lona leli akulanto ozayicabanga uyenze uyiphuthe ngokwenelisa kwakho so izinqumo ezikhona lemithetho ekhona yenza vele kube kungabi lula ukuthi umuntu enze into ayicabangileyo freely kodwa uzathola ukuthi impilo yabe lokhu inzima ngoba usenza laphana ucabanga lokhana ubuvele ufuna ukuzikhipha edubeni kodwa udubo lwangikhona lizabe lokho liyalela lukhona ngoba lizasetshenzwa ngumuntu laye ovele elenilise elimkhangeleyo limenza angazikhiphikilo ngokuphelela
lowo nkosikazi Soviet Ncube okhokhela ugatsha olizibiza ngokuthi inkunjani kubandla le-Freedom Alliance esixoxelayo ekobulawayo alilami osithandekile Mhlanga yikho napha eWashington.
Sibongeke uMamhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane okwamanje uChris Gande ulandela lohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Khalipani Phukeni sihlaziya udaba lwe-delimitation. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingele nabalaleli emakhaya. Unyaka omusha msakazi, konke labalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko le esiyizwayo yokubana amanye amakhomishina ezek kabasayinanga ugwalo lokuthi labo baphatheka ku-delimitation report?
Ngesilungu ngathi it's a serious cause for concern ngokuthi ngabe ngempela kuyilokho abakushoyo futhi ukuthi i-report eyanikezwa umongameli welizwe ubaba uDokotela Mnangagwa, i-report eyiyo efakwe kudala lephalamende ngolwesihlanu loludlulileyo, fakwe phambi kwethu le report kuthiwa yi-report yezek, kusho ukuthi yi-report nje efakwe ngendlela engabizwa kuthiwa i-false pretense, bekungelaqiniso kilo ngoba ihanjiswe kumongameli kuthiwa ngezek kanti ayisho ezeki ngeyabantu ababili abezeki. So mangabe kuleqiniso kulokho sile nkingi ngoba ngithe ngifunda incwadi ebhalwe nguprofessor Maduku ebhalela iclient lakhe ubuzile umbuzo ukuthi le report njengoba siseparlament nje yireport elitreat njengereport yezeki noma njengereport yabantu ababili bezeki. So sizobona impendulo yakho ngoba uthe yena so sesisokunenkinga nje angazi ukuthi ngubani olele emsebenzini ukuthi report ihanjiswe kumongameli kodwa sokunenkinga phela eyokuthi nampa abanye bathi report ayisho yabo ireport ngama individuals. Sizozwa ukuthi uspeaker ubaba advocate Mdenda weParliament uphendula esithini
manje ngokubona kwakho ubona kuyini inyathelo elifanele ukuthi lithathwe ngabamabandla aphikisayo.
Abamabandla aphikisayo okwamanje ithuba lethu alikafiki ngoba le ndaba ayinami nokunamabandla aphikisayo. Le ndaba yindaba ephakanyiswe yi-citizen yeZimbabwe isebenzisa lokho abakubiza bethi ngama-constitutional rights and in this case constitutional obligations as well ezokuthi uthi yena kule nto engahambi kahle la kule nto enukazantungana. So sesithi ake nilikukhangelisise lina beParliament makulehlula ngizoye court kodwa kukhona akusolayo. So sizoyibuka le ndaba sibone ukuthi iphutha libe kuphi. Maybe njengamabandla aphikisayo singabheka ukuthi kahle kahle umehluko we-report le under question ukuphi lama-report ake aphiwa ngaphambili. Mangabe kulo mehluko kule departure in other words from normal practice kuyamele ukuthi ngempela bese sibamba ukuthi kukhona ngempela okungahambi kahle la. Kodwa mangabe efana ama-reports kusho ukuthi kuyamele ukuthi intervene nge-legislative ngokufaka umthetho ukuthi no ama-report mayabuyakithi kumele ebenzwe kanje kanje so that sithi selaphe lokho osokwenzekile manje ukuthi kungaqhubeki kusenzeka sisiya phambili.
Lo-ke bekungu-Senator Kalipani Phukeni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila.
Siyabonga Chris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, i-Iran namhla ibulele umnumzana Alireza Akbari, isizalwane sakulelo kodwa njalo wayehlala eBrithani, wake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wogatsha lwezomvikela kwele Iran. U-Akbari wabotshwa ngomnyaka ka-2019 esethethwa icala lokuba ngumhloli ispy. ELeBrithani lithe ukubulawa kuka-Akbari kutshengisela ubugwala lobucuku lukahulumende wele Iran. Ele China likhiphe umbiko mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 okuthi sokubhubhe inani labantu phose abazinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 kusukela betshiya uhlelo ababelisungule olwe-zero COVID ngenyanga kampalakazi. Lokhu kubuya ngemva kwensolo yogatsha lwezempilakahle yakulelo eyayivela kwamanye amazwe esithi ele China kaliphumeli egcekeni ngenani lezigulane ze-COVID-19. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kweleZimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Okwenzakeleyo kwezemidlalo ngapha ekhaya eZimbabwe kunye ngokuhle lokunye okuthi akusayo kakhulu ngemva kokulahlekelwa sikhathi ngamaqhawe amabili abekade ekhokhela ezemidlalo kwikhrikethi lawo umdlalo wey'nguqu. Sikhangele emdlalweni wey'nguqu uDonald Thakezilichuma yena obe ngumgcinisihlalo wesigaba semathebhekele nothi kwezenguqu utshonile ngemva kokutholakala se elele kwesibe kuvuka njalo ngasemtholakala esile emzini wakhe ukafiyo nakungapho ukuthi isiwanga sama kilometer alamachuma mathathu ngawo ukugibela ngasiwa nje ukonde eForest ngakho ke imuli yomdlalo wenguqo idanile kakhulu ngoba yena uthathe igoli chuma ube yinkokheli elisiqede ephose iminyaka engamachuma amabili ebambe leso sikhundla so kuba ngithatha intambo yezemidlalo enguqo emathibelelenzi nokho besaziswa ukuthi mhlawumbe sizabe kwasasa kuyisento omunye njalo sithileyo nenkosazana unikiwe ofu yena bekhokhela ube umqeqeshi wezecricket eziyiqembu le-mountain yak elidensa kakhulu abadlali abangomama emtare nasemashingo nguye obebe ngumqeqeshi njalo usishiyile kuyona lizikendlini le njalo abalandela umdlalo wecricket abaningi badalile ngokuthiya ngosinikiwe ube ngumqeqeshi njalo eqembu le-cricket labomama elesizwe sakithi
sizi kakhulu ngendaba zona ezidanisayo okuhle-ke kwini okwenzakale kuliviki zimba
esingathi kuhle okwenzakeleyo ikakhulu uma sikhangele ku-cricket sizabona iqembu lakithi linqobe iqembu le-Ireland ku-2020 ujaha u-Ryan Bent yilo elikhokheleyo sibili ladlala kehlelalibizelizelelengland lakhokhela amajaha awe-cricket sanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets sikhuluma kunje namhlanje badlala njalo bazodlala imidlalo emithathu kodwa kuyajabulisa ukuthi iqembu lakithi liphumelele lanqoba iqembu le-Ireland nge-5 wickets ijaha u-Ryan Bent likhokhela-ke amajaha ezimbabwe enqoba iqembu le-Ireland ngakho-ke akusikubi okudanisayo kodwa kusenzakala kukhona okusekwenzakele ikakhulu ngasikhangele umdlalo we-cricket
umnumzana thandazani zimbwa inkathele izindaba yezemidlalo esixoxe laye ekobulawayo ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo sigqiba ngohlelo abaculi bethu namhla sihamba lentombazana edabuka eCholocho uNobuhle Makhweli Ntaba Dube yena usanda kwethula idlalade elitsha uNtungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba
izinto zam zimayaya 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 zinjalo thandu muntu
Leli lidlalate likamakhweli ntaba elakuqala nango elandisa
Owakuqala angiboni ithuba lokuba lapha emsakazweni iStudio 7 ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni segcwala ngamathempukane kwesigababa uGampu Sithole emculweni ke ngingene ngo-2021 lapho engikhuphe khona i-single track yami ethi iPleasure then kulo mnyaka esiphuma kuwo u-2022 mhlaka 31 December ngikhuphe i-full album ebizwa ngokuthi iChachazo
abathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Iphone number yami ithi 061 901 3110. Ngikwele South Africa eBedford View. Ongabe engaphandle kweSouth Africa uthi yena +27 61 901 3110. Kanti ke ngiyatholakala futhi nasenkundleni zokuxhumana kwa-social media ngalo leli gama elithi Nobuhle Makhwelintaba, bese ke ku-YouTube Nobuhle S Makhwelintaba ngiyatholakala khona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela ukuthi besisapote singabaculi, besisapote bengasapoti imiculo yaphethe yakuphela, beyeke eyethu imiculo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo, namhla obesiphathele umculo kaNobuhle Makhwelintaba Dube, intombazana yadabuka eCholocho. Singakehlukani sihlobo, sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Kubotshwa amalunga ebandla le-CCC angamashumi amabili lanhlanu agoqela unobhala obona ngenhlelo zebandla leli njalo emela imikhoba edalela ephalamende, umnumzana Amos Chibaya. izakhamizi zezansi emandebeleni zifuna kubunjwe umthetho ozalawula ukugolwa kwamacimbi kuleso sabelo. Kuhlelo abaculi bethu namhla besile ntombazana edabuka eCholocho njalo unobuhle makhwelintaba Dube. Sesidliwa isikhathi bakwethu olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.